sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilichomi lanhlanu ngozibandlela 2017 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
abadala la ekhaya bahola umumbu ama 50 kg so ngenyanga bagayisa abasathenga impuphu kuphele sesikwenza sesimelela igrocery siyamukelayo ivela kwabanye abasebenzi South Africa.
Lanxa abaningi bekhala ngendlala, abanye bathi solunganeno loludubo ngoba sebephiwa ukudla zinhlanganiso ezizimeleyo lohulumende.
Ibhukula wonke kayihanjise emthethandaba umhlaba. Akungeze ngazathi nje kwafa abantu nje makhaza futhi yokwedlula. Owonileyo kabothe ayedosa ejele.
Ibandla le-Alliance for National Salvation lithi lifuna abaphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi bathonisiswe ngumthethwandaba we-International Criminal Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa abantu abaningi bekhala ngendlala, abanye bathi uMangoye kasasondeli eziko ngoba sebethola ukudla kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo. Omunye wabantu laba yisakhamuzi seChingababili umnumzana Nhloso yabo Tabaka Kulube.
Thina okwakathesi sisaphila nje kahle ngoba uhulumende wa-introducer i-drought relief program. Abadala la ekhaya bahola umumbu ama 50 kg so ngenyanga bagayisa abasathenga impuphu kuphele sesikwenza sesimelela igrocery siyamukelayo ivela kwabanye abasebenzi South Africa.
Abathola uncedo okhuluma ngalo ngabanjani?
Abathola uncedo esikhuluma ngabo ngabantu abahlupheka kakhulu abaswelayo lezalukazi ezikhona esigabeni labanye nje abangakwanisi ukuzisebenzela ngezandla zabo yibo abathola uncedo kakhulu esigabeni.
Wena njengokulube eyakho imuli uyikhusela njani, liyaluthola lalo lolu ncedo na?
Siyalithola kakhulu, ngikhuluma nje izolo siholile lo muntu.
Ungumumbu ovela kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezizimele zodwa?
Hayi, ngumumbu ovela kuhulumende.
Abanye siyake sibezwe bekhonona ngokubandlululwa ekwabiweni kokudla lokhu. Khona ngapho akulabandlululo olukhona?
Mina njengomunye wekomiti ekhangela ukukhetha abantu abahola lowo mumbu, ngisasuthisekile ngokuthi nikezwa kwabo umumbu lowo. Kodwa ke ukusola ngeke kuswelakale esigabeni ngoba wonke umuntu nje uyabe eswela. Lanxa sebe sikhangela ukuthi imbulo eziswelayo zinjani, kodwa ke ukusola esigabeni ngeke kuswelakale baba.
Emasimini okwamanje selaqeda yini ukulima njalo zinganani izilimo?
Hayi, emasimini sisalima-lima nje. Hayi, izilimo azikalungele ukuhlakulwa. Lanxa abanye abayenza i-early planting sebehlakula, but insimu eziningi hayi akukalungeli ukuhlakula.
Inkomo seziqinile?
Ya, inkomo seziqinile. Mina esigabeni sami engakukhuluma ukuthi inkomo zasiphelela sibili kakhulu. Okuthi nxa sengi-estimate kungabe kwafa inkomo ezifika o-500 ngoba zaziziningi kakhulu. Nxa singenangena eplazini siyathola izikhumba, amathambo, okuninginingi nje kutshengisa ukuthi inkomo zaphela. Hayi, kodwa ukuqina zona ezinye seziqinile.
Umnumzana Nhloso yabo Tabaka Kulube yisakhamuzi seChingababili. Ikhansili yakoBulawayo sikhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukuhlanzeka ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemikhuhlane efana lesihudo. Ukhansila kaWard 1 umnumzana Mlandu Ncube uthi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi lengcikeza ndawana yonke.
Ukuhlanzeka abantu bakithi iqiniso lihle, siyazama ngendlela zonke ungakhangela kathesi sethi le ndawo esazi ukuthi lezi ndawo ezilengqekezi ezinjengemakethe kuvele nje sokuhlala ku-station electricity collection park. Siyenza konke imokusemandleni ethu ukuthi sigcine idorobho lakobulawayo lihlanzeke. Kodwa kakwenelanga. Kumele bona abahlali bakobulawayo abaye babazakugula ngecholera bebone umnqondo wokugcina idorobho lihlanzekile nokusebenzisa indawo ezifaneleyo zokuzisiza nezokulahla izinto.
Liyawufikisa na loo mbiko ebantwini, liyabaxwayisa ngokugcweleyo na ukubana balondoloze inhlalakahle yabo le nhlalakahle yedolobho bengangcolisi.
Lokho siyakwenza sibili, ungakhangele kakhulu phakathi kwedolobho enzikini yedolobho. I-department yethu ye-health ibambana ne-housing and community service ebona ngabantu abathengisayo. Babafundisa mihla yonke njalo siyakhuthaza and sesikwenzile lokho kwamanye ezinye izitolo ukuthi noma yisithi isitolo kasibe le ndawo yokulahlela idini phandle ukwenzela ukuthi umuntu alahlele izinto. Ungakhangela kathesi yonke indawo kule bin, I can tell you kobulawayo lapho ohamba khona uyayibona ibin, okutho ukuthi siyifaka ukuba ibe nkulu ukuze kutshaye engqondweni yomuntu ukuthi lapha kumele ngifake izinto.
Endaweni ezifana lerenkini ngale eCouncilor Ncube bayakhala abantu abaningi bathi kuyenyanyeka kungcolile. Yeboleke lizibuthe yini izibe erenkini?
Mina utshela ukuthi endaweni ezinjengaborenkini izibi zivuthwa khona ngemva kwamalanga amabili. Kodwa uhluphethi lahle ukuthi siyabe silamabhimu abantu bayakhetha ukungasebenzisi amabhimu.
Izilalele izakhamizi zakobulawayo ungazixwayisa ngawo apha amazwi?
Engingazixwayisa ngakho ukuthi nxa umkhuhlane wesihudo ubuya awukhethi ukubana lo ngumntu akakhansela, lo ngumntana komuntu olahle izibi, lo ngumntu akabani. So ngakho-ke sonke nini kumele siqaphele sazi ukubana idorobho lethu.
Umnumzana Mlandu Ncube ngukansila ka Ward 1 kobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla elitsha eliphikisayo ele-Alliance for National Salvation i-ANSA lithi lifuna abantu abaphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi babotshwe ngumthethwandaba we-International Criminal Court. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Okwakuqala, indaba yendimi zethu njengabantu balomhlubulo welizwe, indaba zamasiko akithi siyeyiswa kuleli lizwe kazikaze sinanze. Ungazibuyalalela kumbe kusingathi ilokhu imedia ikakhulu i-electronic le eyama-TV nama-radio stations, awungeke kutho ukuthi abantu bakithi kumbe sikhona, because thina siyadimanda ukuthi indimi zethu zihlonitshwe ngoba asisoze sagcina indimi zethu nxa kuyikuthi kazisebenzi kumedia. Nxa amasiko ethu engananzi ukuthi ahlonitshwe nguhulumende njengalokhu esikubona kusenzakala ebhalapho sokuthiwa abantu basusa amangcwaba abantu ba-celebrate birthday yomuntu abulala abantu bakithi endaweni yale, yikungahlonipha amasiko akithi le ndawo zakithi ezizilayo. Okwesibili, sikhangele umbhuqazwe owenzakalayo kuleli lizwe ukubulala nje abantu kazana, abantu esingathi nangama-civilians. Sithi thina into le sesikhulume kwenele ukuthi yenzakala, sifuna lokho esingathi i-justice over into yonale. Indaba yesithathu, sithi thina indaba yokuhlaliswa kwabantu kuthathwa umhlaba, lokho okuthiwa yi-land reform, ngenxa yokuthi abantu abaningi abahlalise ema-Tableland ngabantu abavela kulwana umhlubulo welizwe emashonaland. Khona lokhu sibona ngazathi kubangela ukuthi abantu bazondane, yiko ukuze kuphele izondano phakathi kwabantu into leka ilungiswe, ilungiswe ngokuchecha. Into esine esikhuluma ngayo yindaba yokuthi intuthuko akasikaze siyibone. Nxa ukhuluma ngama-capital projects akade enziwa since 1980, siwabone sizakala emashonaland.
Ukhuluma ngodaba lweGugurahundi, ubaba Mzila, lifuna luphathwe kanjani?
IGugurahundi kayihanjise emthethwandaba umhlaba ngoba kungaba yisimanga ukuthi izithiwi ezabulala abantu zizihambise emakoti bayezibophisa. Akusoze kwenzakala, siyakuvuma ukuthi asoze kwenzakala. Ngubani wabona isidebe engasihamba sitazibophisa ukuthi ngonile, ngirephile, ngibulele? Akula mntu ongakwenza ngalokhu. Akungeze ngazathi nje kwafa abantu nje makhaza kuthiwe kwedlula. Owonileyo kabotshwe ayedonsa ejele.
Lizaluhambisa na emthethwandaba womhlaba lina njengebandla, njenge-ANSA, udaba lweGugurahundi lolo?
into le bithina njenge answer bese ngafisa ukuthi ibe into nje e political organization ukuthi kufuna kwenza sisodwa bese funa ukuthi yenziwe ngumanyana wabantu eMathebeleni ngoba abantu abahlukuluzwa kulinto eGugurawundi ngabantu eMathebeleni le Midlands yiko uqhakathekile ukuthi inoba bekuyipi party abantu bakithi bakuzwisisa ukuthi amanye ama party la asephonga usebenzisa into eGugurawundi njengento yokuthola ama vote kodwa belamanga ukuthi bazathi bangangena embusweni bayilungisise ngoba nxa babuza ukuthi lizayilungisisa njani caba kube sobala ukuthi wafuna ukulingisa njani ngoba nxa umuntu engachonga ukuthi sizafuna ukubopha izigebenga ezabulala abantu ikho sina sifuna labo ababa affected bona ama victims abantu eMathebeleni le Midlands babambane akula umuntu ozavela kwenye indawo azelungisela abantu eMathebeleni le Midlands ngithi nabantu kasisukumeni sibambaneni silungise into yona leyi mhlawumbe abantu abathi bangaphila impilo ehlukeneyo kulale eyethu esiphila ngazathi izintanda nelizwe labokhokho bethu
kodwa lina njengebandla njenge-answer alubana lithe lathola ithuba lokufinyelela umthethwandaba womhlaba lingaluhambisa lolu daba
kakhulu into yakuqa njengoba nathi mina bekuqakathekile ukuthi abantu senze into yomanyano kodwa nxa abanye mhlawumbe bengaboni ukuqakatheka kokuhambisa lindaba emthethwandaba thina sizimisele ukuthi sisodwa siyihambise
umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla elitsha eliphikisayo ele Alliance for National Salvation Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibasa
silethemba lokuthi liyaphila zulu kandaba labe khona khona ngapho ke eZimbabwe. Ye namhlanje ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siku zonke nginonkosikazi Consilium Mlalazi yena ungukansela edolobheni lawo Bulawayo njalo eyingcwedi kwezamasiko esintu Nkosikazi Mlalazi siyakwamukela uhlelo
lami ngiyabonga baba ukuthi ungikhumbule
ye unjani umnyaka omutsha
hayi umnyaka omutsha siwujabulele lamazolo ha uNkulunkulu usikhumbulile
ye so nxa sokulamazolo anje siyakwazi ukuthi ukudla kwesintu konke kuyabe sokungani sokukhona lapha sokugcwele so ke asixoxe ngakho sibili ukudla kwesintu singathi ke nxa sikhangela ukudla kwesintu ngani lokho kusakhona kulezi nsuku yikuphi
konke kukhona ikuthi asisakusebenzisi kodwa konke kukhona okwakuvele thina esawondliwa ngakho kukhona
akufaka igcikeni sibili ukuthi lokho
amasi impida yolude amakhomane imbide endumba indumba okuthiwa lezi ezikhiwa zisesemanzi emasimini zingakakiwomi konke kukhona amakhabe amathanga amajodo konke unkankalo lanxa ufuna ukulwenza uyalwenza lakhathesi
okwenza ukuthi abantu bangakuqhathekisi kakhulu kuyini phela abanye sebethanda o-ice cream sebethanda into ezinjalo esivele emlonyeni phela
ye besebezithanda kodwa mina ngibone ngani yizwe sezisibulala impilo le mikhuhlane isisanda kangaka thina sikhula isiphala sasiphela sitsheba ngomfushwa nxa kuthiwa ufakwe ulutho wawube ufakwe ulaza kumbe idovi umfushwa owendumba kumbe owelude isiphala siphele idelele elomileyo yikho thina esakhula ngakho namhlanje khona lokho sekudliwa osekubo ice cream labo bathoyo sekugcwele izipho ezingacaciyo nxa ungakhangela inkukhu lezo kuthiwa ngezifidwayo ezifuywayo labantu bakhona sebenjalo ngeminyaka emlutshwana uyabe esekhatshengisa ukuba ngumama isikhathi sakhe singakayeneli ngenxa yokudla khonokho asebekudla kulezi nsuku
pho ke nxa singathi ke abantu beqalisa ukudla okudla sibile kwesintwini kambe kungaqalisa ngaphi kuye ngaphi njengoba siyabona emadolobheni phela kugcwele khonokho ukudla ongani kugayiswe kakhulu
khona kuvele sekusehlula sinini sami ngokuba le makhaya khona lapho vele abantu kabasakunakekeli kangako khona lokho into enye eseyabulala kakhulu yibo bona bothukela labo cooking oil yizi izinto esezibulele ukuthi abantu vele bengabe besafisa ngoba kunje silabantwana ungakhuluma ngokuthi amasi omcaba uyabe kubuza ukuthi kuyabe kwenze njani ungaze umlandisele uyabona kumbe mhlawumbe ukwenze abasela thando lakho ukuthi wayikudanganise amabele lamasi ukwenzeleni khona lokho baba lembuzo thize ukuthi elokuvele akuseyikho ukudla ngoba thina mina ngikhule ngiselusi Kanyeni besisidla izithelo eziningi, omviyo, umqokolo, imtshwankela, imkhemeswane, izinto eziningi okokuthi loba nxa saselusile sasingabi lendlala, sigebhe izadenda, amagosi, izinto zonke lezo abantwana abasazazi. Nxa wena ungaya lakho kuye uthi usumphathele ipoison, pho loba singafisa ukuthi kubuyelwe kikho. Kunzima. Lakho khonapha mina ngokwami khona phendlini. Ungapheka ulude. Ah, uzabe sithi kakula sitshebo. Ulude lukhona. Uthwaka namhla kakula sitshebo ngoba kakuphekwanga inyama. Kunje njengesitshwala sabonyawo uthi vele kabasazi bathi upheka inhlabathi. Angikholwa lokuthi lokusihlephuna bangasihlephuna.
Ah, siyakuzwa kakhulu sibili. Hayi, uyalibeka sibili, kodwa ke isikhathi sesingani sesiphelile. Valelisa uZulu ke inkosikazi Mlalazi.
Siyabonga zihlobo akade belalele.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke lo ngunkosikazi Consilia Mlalazi, ukhansela wemagwegwe khonangale ke koBulawayo. Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo zithemba uGibbs Dube. Lilale Zulu kandaba.
Long sakazo we Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington. Uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, yena oke waba ngapha nyakenye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngiyabonga ithuba ngiphalo.
Sudlalele eMelika lapha, ungabe uthi idlala icatsha yini Mdluli?
Siphoso kube njalo Nkomo. Uyazi iNew York sokungamavinkili lapho ohamba khona uyethengisa inkwa nje umane ubuyele ekhaya. Hayi, kuyangithokozisa kakhulu ukubana ngiphenduke lapha njengoba ujilo ekuqaleni. Sengiphendukile njalo kodwa ngohlelo olujiyeneyo.
Kusichazisele ngalolu hlelo.
Nginxuswe yinhlanganiso okuthiwa yi-International Society for the Performing Arts. Yona ngahlangana layo nyakenye ngize ngibuye lapha ngiyiMandela Washington Fellow. Ngokuhlelo lolwana vele luxhase ukuthi ontanga bahlangane labanye ontanga abenza imisebenzi efanayo lezinye inhlanganiso ezenza umsebenzi ofana lalo owenzayo. So mina ngafinyelela abe-International Society for the Performing Arts, ngabatshela ukuthi ngindoda yekhezi nje kulokuyinhlanganiso kwami okuthiwa yi-Amagugu International Heritage Center engikuthungamelayo, enza inhlelo ezimbalwa ezokulondoloza lokuthuthukisa amasiko. Yikho lapho angase ngisiba kwazi kubona nge-fellowship yabo labo abayenzayo ebisa ontanga labo abaphathe ubukhokheli bamasiko emanhlanganisweni ezijiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Ngakho ngase ngizama nami inhlanhla yami ngathi hayi, ngiyafisa ukuphatheka kohlelo lwenu. Yikho ngase benginxusa ukuthi hayi, buya ndoda iviki leyi ukuhlangane labanye ontanga abafana lawo abazinkokheli zamasiko ezivela emazweni ajiyeneyo, sixoxisana ngendaba ezijiyeneyo mayelana le-art and culture umhlaba wonke jikelele.
Ukukhona okubalulekileyo okufundileyo?
Kakhulu. Okokuqala, nxa uvela eZimbabwe umnakano bekuyikuthi ukusilela kwemali kuma-NGOs inhlanganiso ezizimele zodwa bengibona nje kungani yinto yeZimbabwe kuphela. Ngase nginanzelela ukuthi hhayi, labakhona beMelika lapho thina esicabanga ukuthi ikhona imali labo bayakhala bade kabasayitholi. So sasesihlala phansi sahlafuna amaqhinga amatsha okuthi kathi yikuyini esingakwenza okuthiyeneyo kulalokho kade sivele sesijayele ukukwenza, ukwenzela ukuthi imali siyithole. Isivumelwano kuyikuthi hayi, vele ezamasiko ukuthi zize zithuthuke kuzamele abantu nje kube yibo abathengayo imihlelo esiziphekayo. So ngakho kasiyenzeni into ezifana nama-research, sibe wazi izinto ezifunwa ngabantu owenza ukuthi ngathi sisenze inhlelo lwezo, sibe kwazi ukuthi siyenza izinto ezizathengwa zenento esikuphilisa abantu bamasiko bama-art and culture.
Khona njengomuntu osakhulayo okhankasela ukubana amasiko alondolozwe, ungathi ontanga bami ngaphi kulolu daba, bayawulandela na umkhankaso wakho?
uyazi ngathi ngiqala emagugu international health center ngangela siqiniseko sokuthi into zemvelo into zendulo bayazithakazelela na kuzananzela ukuthi umhlaba ususiba i-global village and nxa uyi-global village injalo okuvamileyo ukuthi amasiko akwamanye amazwe ikakhulu lawo athuthukileyo afana labomelika labo-UK amasiko abo yiwo esesiwathatha siwagijimisele phambili sesisekela okwakithi but hhayi ngathi senzisenza imhlelo ngananzelela ukuthi hhayi i-globalization ye ingabikhona kodwa ekugcineni kwakho konke umuntu ngomuntu oyaziqhenya ngobuntu bakhe nxa wena ongumuntu esintwini uliNdebele iloba ungaphi usemelika use-UK amagumbi wonke omhlaba kodwa ubuntu bakho busesintwini bugxile esintwini ngakho abantu bakubona kuqhakathekile ukuthi kulondolozwe khona kuya so hayi lami kuyangikhuthaza ukuthi hayi inhlelo esizenzayo ontanga yebo abasukumela phambili
hhayi siyabonga mdluli njalo sikufisela okuhle emsebenzini wakho
hayi ngiyabonga nkomo ngiyabonga ithuba ngikhalo
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Butho Lezwe Khosi Nyathi owenhlanganiso ye Amagugu International Heritage Center. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Uhlelo lwamakholwa lamhlanje uhlelo vuselela umoya sizwe umfundisi useni Spanda ukuthi usiphatheleni mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu siyabonga ngeviki ebikahle lokuthi namhlanje silethuba lokuhlangana
uphethe uphumbalo lamhlanje
namhlanje bemfuna ukukhangela nginika abalaleli bethu ingqobe yokuthi kathi ngenza njani njengoba siqalisa umnyaka omutsha ukwenzela ukuthi umuntu angazenqabeli nxa ecabanga kumbe siba lamacebo ngakho bemfuna ukuthi sikhangele kumark ichapter nga-2 ivesi nga-2 kusiya phansi kula amadoda lapha amane esihlangana lawo ayelo mngani wabo owayegula kakhulu bathe manje besithi bamhambisa kuJesu ukuthi uJesu amthandazele bafica ukuthi kule xuku elalivale umnyango okuthi vela kungeneki amadoda la amane ayengakwanisi ukuthehlethi lapha kutho ukuthi vela akusoze vele kungeneke kungcono sihlesekele undoda lo esimthwele ngethale besithi engxe engathandazelwa nguJesu asile kutho ukuthi vela akusoze kukwaniseke kodwa siyabona ukuthi ungalandelela lindaba ekuMark chapter 2 verse 2 uzafumana ukuthi amadoda la akhwela phezu kwethala ngesilungu esithi roof bafika bayikwatula ke bayixexebula basebesehlisa umngani wabo ngesikhala lethi kumbe singathi ngomnyango abasebewuvulile bamehlisa umngani wabo waze wafika enyaweni zikaJesu uJesu ke wasemthandazela lundoda undoda waphila ilizwi likaNkulunkulu ngabala lapho sehla phansi kumavesi la phansi lithi lona uJesu wamangala emangaliswa yikukholwa kwamadoda la amane ngakho mbonani lapha kule zinto esingazifunda masinyane ngomzuzana le esilayo labalaleli namhlanje ukuthi nxa njengoba siqalisa umnyaka ka-2017 siyasinanzelela ukuthi abantu nxa umuntu elombono wokuthi kumbe ngifuna ukuqalisa ibhizinisi yami kumbe ngilombono wokuthi ngiyevula isikole esitsha kumbe ngilombono wokuthi ngenzele into ziningi izinto ezingasinqabela ikakhulu thina abantu abansundu or kumbe kwezinye isikhathi umuntu engathi avele mina ngihlala lapha eZimbabwe akula mali sikhangele kathi esikula ama-bond notes umuntu yathi vele angisoze ngikwanise ukwenza ibhizinisi yami kumbe i-project leyenzayo kumbe ukuya esikolo vele angisoze vele ngikwanise kodwa ngifuna ukukunika ingqobo ukuthi akumelanga ukuthi uvumele ukucabanga kwakho kumbe umumo okuye ukwenqabela okokuqala sifuna ukuthi amadoda la acabanga ngaphandle komumo ababe phakathi kwawo bacabanga ukuthi lokhu akuvalekile emnyango kodwa singavula owethu umnyango ngakho uyakwanisa ukuthi lawe uvule owakho umnyango endaweni lapho ungala mnyango khona. Ngiyakholwa ukuba uNkulunkulu nxa sikhangela u-2017 izasivulela amasango amaningi, kodwa kuyadingakala ukuthi wena uzivulele awakho, ube kwazi uNkulunkulu uvulile kodwa kwezindawo zakhangani akulasango, akulamnyango. Ngakho-ke siyabona amadoda lawo okokuqala bacabanga ngaphandle komumo okhonapho, kulokuthi bethi asesehlulekile bayenza icebo leli lokuthi bakhangela ukuthi kanti kungaphi futhi lapho kungavuleka khona esivala. Ngakho lawe emumeni okuwo khonapho, kumbe useZimbabwe, kumbe lawo amaZimbabweans abahlala ngaphandle abalaleleyo, kumbe useSouth Africa, lapho khona ubona ngani ungavula njani umnyango kumbe isango elingakusa lapho okulamathuba amahle awakho lemule yakho kumbe angancedi isigaba leso kiso sona. So into yokuqala ukuthi ungavumi ukuthi ube ngumuntu ohlukhathale masinyane. Okwesibili, sinanzelela ukuthi kwathatha amadoda amane ukwenzela ukuthi bayenzele umsebenzi. Ngakho esikhathini esiningi nxa uNkulunkulu ekunika umbono kumbe ekunika ithuba lokuthi umenze lolunye ulutho, kumbe loba licebo lelweni olalo, khangela ukuthi kanti vele ungasebenza labo bani abanye abantu ukwenzela ukuthi icebo lelo lalo liphumelele. Iyo amazwi la okukhuthaza engilawo namhlanje ntambama.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga kakhulu. Ngibona ngani sokudingakala ukuthi sithandaze ukuze la okukhuthazeke. Asithandaze nini? Nkulunkulu baba sesithandazela bonke abalaleleyo abadinga ukuthi kuvuleke amasango, kumbe lisango lokusiliswa umuntu egula, kumbe lisango lokuthi umuntu angene kubhizinisi, kumbe lisango lwembono onike abantu abehlukeneyo amaZimbabweans wonke jikelele alaleleyo. Besithandaza ukuba kuvuleke amasango ngo-2017 njalo ubanike amandla okuthi bakhuthale lokholo lokuthi wena lapho bona baphelela khona wena uzaba nguye othelelisa.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo njengemvama. Sibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, sibonge labalaleli abathi besilalele.
Lo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNispanda. Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi useNispanda. Lukhona njalo uhlelo ngeviki ezayo.
Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu. Kulungile.
Kulungile baba, ingoma kamoyi uSifiso Ncwane egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili. Lanxa abaningi bekhala ngendlala, abanye bathi solunganeno lolu dubo ngoba sebephiwa ukudla zinhlanganiso ezizimeleyo lohulumende. Ibandla le-Alliance for National Salvation elikhokhelwa ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu lithi lifuna bonke abaphatheka kuGugurahundi babotshwe.
kwanele kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.